Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 23 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umhlabeleli olodumo uOliver Mthokozi kasekho, ube neminyaka engamathumi ayisithupha lasithupha, njalo ubhubhe namhla emini esibhedlela se-Avenues eHarare. Abachayeli bemchova kanye labowindi bavuke behlangana lodubo olutsha lokutshaywa ngamasotsha bebanjwa ngamandla okuthi behlise imbadalo yemchova. Abenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council bathi akukho okuphume kungxoxo lomqhathi wabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziza kuwona lo umsakazo. Abeleli olodumo Oliver Mthokozi kasekho, umthokozi obele minyaka engamathumi ayisithupha lasithupha ubhubhe namhla emini esibhedlela se-Avenues eHarare. Umoyi uchiye unkosikazi wakhe uDaisy labantwana abambalwa. Waqala ezokucula ngomnyaka ka-1977 leqembu le-Wagon Hills elalilomhlabeleli uThomas Mafumo laye olodumo. Wasuka kuleli qembo wabumba ele Black Spirits bethula ingoma ethi Ndandi Motera eyadla uBhedu. Waba lodumo ilizwe lonke. Ingoma zikamthokozi zazijulile okokuthi kwesinye isikhathi imilayezelo yakhe yayisiba ngumfutho kubalweli benkululeko. Ngemva kwesikhathi waqala ukulungisa wangena kumidlalo yamabhayisikopo efana labo More Time, Neria leminye. Ngokuya kwesikhathi umthokozi ubambisene labanye abahlabeleli abakwamanye amazwe abafana leBlack Mambazo labanye abavela kuzwekazi leAfrika. Wakha indawo yokuhlangana kwabahlabeleli ethiwa Pakari Paye eNorton. Umeli weNorton edalele iParliamente uMnumzana Themba Mliswa uthi usekhulumisane lomongameli Emerson Mnangagwa ukuthi umthokozi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lomhlabeleli uKhululekani Bethule kumbe uCooksman waqala ngokumbuza ukuthi umkhumbula ngani umufi.
Ya okokuqala ngithanda mina ukuthi ngethuleke laphana ukudana okukhulu ngokulahlekelwa yinkunzi enkulu umntukuzi. Engingakutsho ukuthi wonke umphose wonke umntuli welizweni leZimbabwe kukhona ekuthola kumntukuzi i-inspiration yona leyana inspire abaculi abaningi. Lami ngomunye wakhona umntukuzi ngomunye wabaculi abangi-inspirayo la mthi ngizengena amakatarini. So besimkhangela njengobaba we-music yeZimbabwe umntukuzi, ngoba njengoba ngisithi ukuthi labontanga abaningi kubona bebesenza izini ama-collaborations la abasakhula ukuthengisela ukuthi uvele ube ngubaba we-music yeZimbabwe.
Yena kodwa njengomuntu lake lahlangana yini lapho endaweni ezokugcina?
Mina la kube sibanje kaningi sishare i-stage tothi maybe concert okabe kulama artists amaningi. So amaningi nje ama-concert ebesishare khona i-stage, kodwa ngaphandle kwalokho hhayi akusiye muntu engingathi bekungumuntu ebengiseduze laye kakhulu.
Siyabona ukuthi ukuphumelela kwakhe abanye bathi yikuthi ube labo manager lokunye okunjalo okumenze wehla ukuhlukana labanye abahlabeleli waphumelela. Ukubona njani wena khona?
Ye kuliqiniso khona kho kodwa ungakhangela indlela ayihamba indlela akhibinde kakhulu ngoba ungathi uyakhangela ukuthi uqala ukwazakala lokuhlonishwa lokuduma umhlaba wonke ngemva kwama albums amangaki. Uyabona ukuthi hayi indlela yakhe la ayizange ibe lula uthovile ukuthi ufike lapha afike khona ngokusebenza nje. So uba lo manager ye ukunye kwezinto ekade zicontributha kukukhula kwakhe ezebe yi-international star. Kodwa okunye i-consistency njengomculi ngizathi mbonani obekusenza umuntu ukuthi abe vele yilokho abeyikho khona i-consistency. Ube kungekho sikhathi sokuthi kakhiphi music, kungela sikhathi sokuthi kayenzi malaziyo, behlale active. So khona kuyana yikho umenze wakhulu azafika khona kafike.
Ukholekani Bethule kumbe uCooksman umhlabeleli ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekwavulawayo. Ukusenjalo intathela izindaba eStudio 7. Uezra Chisa Svanda wenelise ukuxoxa labantu abathile ngembali kaMthukuzi.
Iqhawe lozomculo elazakala ngokuthi uTugu ngabalandeli balo likhothame ngemva kokugula okwesikhatshana njalo ukufa kwalo kwethuse abantu abaningi.
Mrs. M. Svanda, nami ngijayele ukulalela ingoma zikaMthukuzi kusekela vele ngimncane. Have to get his endings ubuhlungu kakhulu ukuthi uMthukuzi sesishile. Ingoma zakhe eziningi njengabonaria ngeza kudala sibili odzokawo yangwe siyawazi wonke onalawo mandire ziningi sibili esizaziyo and hayi kunzima ukuthi sibili sizwisise ukuthi kathi waye kathi esishuwa ukuthi uhambe njani kathi esishuwa beloke zisamfuna is a legend sibili and njalo besifisele ukuthi sibili ngabe kade kuyenza ama-musicians ngabe they should have honored ubhuti yena lo shuwa engakafi.
Ngizubuhlungu sibili ngokufa kwa-Oliver Mthukuzi. Ngakhula ndlala ingoma zakhe ngizizwa emotini kamani endlini and ukufa kwakhe has really hurt a lot of people so lala ngokuthula. Rest in peace.
Ibizo lami ngunkwali namhlanje ilanga elibuhlungu kakhulu kuZimbabwe yonke jikelele e-Afrika nasemhlabeni wonke nje jikelele ikakhulu kwezomculo ngoba Oliver Mthukuzi ungumuntu nje waziwa abantu abaningi njalo umculo wakhe ubuthokozisa abantu abaningi abavela emazweni atshiyeneyo jikelele. Ayi silahlekele kakhulu usitshele ingqobe thina njengabahlabeleli ngoba wenza umsebenzi omuhle kakhulu yakhe indima uyidlalile.
Ukufa kukaMthukuzi kuyaba kusikhathaza sonke sizihlobo zakhe but nama-artist kakhulu. Ngoba ngomunye wabo bhuti bethu njengabo Solomon Skhuza labo Love Mama Jayivana ekade sibonela kuye manje mina ube ngibiza ningina uyacabanga ngxa kade uya lapha eChai Show yakhe eBirmingham noma eChai Mashows lapha eLakhaya Rukuphi awuye nemabhongo ngesikhathi kwekona emashows eshotshelwa ngama engenamabhongosi. Umuntu kade ehlonipha ama-artist amancane abasakhula nje eziyehlisa kakhulu so silahlekelwe kakhulu ene ngumuntu okade ehlanganisa isizwe sonke saseZimbabwe.
Isintu sithi esihle asidlele hawu yahamba indoda kwasale izibongo hamba kahle duwa alahambi qhawe madoda ayikhona yaseZimbabwe wasekhuluma ngeZimbabwe sikhuluma ngale ndoda ayaze yaba uhlungu inhliziyo yami.
Ngirobudana kakhulu ngokuzwa ngokutshona kukamdala u-Oliver Mthukuzi the legend. Eshi umdala ebebamba amaculo achiyeneyo isishoni isindebele isinyasalandi yonke imhlobo. Eshi kule ngoma yakhe ngiyithakazelela kakhulu ulo doze zababa baba chitakwa ayingoma le yesh
Loveness Mrombeti. Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngokusiya kwa Oliver Mthukuzi. Ubuhlungu sibili leqhawe ku music industry kakhulu vele ngikhule ngisizwa nje abantu sinthakazelela sebancane sizingoma zakho Neria ngingoma yakhe engiyithanda kakhulu ethi chengetha baba na chengetha imayina baba.
kuyadanisa ukuze uthi Oliver Mtukudzi usiyile bantu njemba uyalala ngokuthula lapha khona kungethusile kakhulu ngokuze uthi Oliver Mtukudzi usiyile ngazi kakhulu kakhulu ngikhumbula ingoma yakhe kuthiwa vuma wasakara wathembela ukalusha lokhulumayo
iyezi elimnyama lehlele abantu beZimbabwe intaba idilikile abantu abalankani u-Oliver Mtukudzi kasekho iningi lizidutuza ngomculo wakhe ozahlala kuze kube naphakade ngimele Studio 7 ngidilala ngokuthula Oliver Mtukudzi igama lami ngingu-Ezra Chisa Sibanda.
Abachayeli bemichova kanye labo windi bavuke behlangana lodubo olutsha lokuchaywa ngamasotsha bebanjwa ngamandla ukuthi behlise imbadalo yabo. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngogcweleyo.
Kusukela ngomvulo uhulumende ufake amabhasi kaZupco emgwaqweni ukuze athwale uZulu esiya emsebenzini edolobheni. Amabhasi la abhadalisa idola uhambo olulodwa kuthi umchova ibhadalisa amadola amabili kumbe amathathu. Lokhu sokubangele ukwehla kwebhizimusi yemchova kanye lokuhlukunyezwa kwabachayeli bemchova ngabebutho. Umnumzana Siphamandla Moyo ngomunye wabachayela imchova yaseNkulumane koBulawayo.
Ya mina manje ngizodrive umchova nje ngizubuhlungu into eyenzakala eZimbabwe lapha ngizubuhlungu siyathala lapha sithala indawo zamaprize khathesi dizili ikhwelile idizili ayehlanga but thina bathi sisehlise umchova bathi sibhadalise abadala dola kuzokubasithala basithayelayo into ekhona khathesi ngingakhula mbani ozahambisa esibhedlela kuzafunana amaphilisi amaphilisi akhona athe ahani ziwa zehlile ukuthi ngisebenzi khathesi sembhakile imota ngihlile ukuthi ngisebenzi imuli yami izaphila njani ngakhona lokuze ukwenzakalayo navele ngizubuhlungu vele aloyo into ayindabisi vele angeze ndabe sibili and nxa ikhona othabayo kodwa hhayi thina vele asithabi ngaloku buhlungu loku nangicabaga ngijova ngijova ombayiwa khonapho ebulawayo khonapho obulawayo but asithabi into eyenzakalayo sicela isizamele ungani lisenzela ngcono bantu.
Omunye njalo umchayeli womchova umnumzana Anele Hadebe uthi bekumele uhulumende aqale ngokwehlisa amafutha ezimota kulokuthi kwehliswe intengo yokugada umchova. Ethi njalo kuqakathekile ukuthi kukhulunyiswane phambilini kokuchaya abantu.
Mna udriver kachova sithole nzima ukuchaya kuphela lapha emgwaqweni bathi sehlise umchova ube yidola ifuel ingayehli kuyome uqale kwehla ifuel then kube sesiyehlisa that amaprize even ukuqala sitshelwe ayikhona ukuvela sithaye same time ungakwazi ukuthi uchayelwane siyaphila nzima lapha elizweni lethu into vele zikhwele khona emagosa sekumele sehlise thina sesingasatholi iprofit sesisebenzela amahara sesihambisa abadala vele okungaveli lutho.
Isimo selizwe sibucayi njalo akutshengiseli ukuthi kuzakuba lobungcono masinyane. Amasotsha alokhu ephakathi kwemizi yabantu njalo iningi labesilisa yibo abachaywayo. Iningi lalabo abachayiweyo balimala kakubi lokhu besehluleka ukuthola usizo lokwelashwa ezibhedlela zikahulumende ngoba kufanele balethe incwadi yamapholisa echaza ukuthi balimele njani njalo ngaphi. Iningi lithola ukwelashwa kubodokotela abazimeleyo kumbe ukuphathiswa zinhlanganiso ezizimeleyo. Kwezempila kahle isimo sibikwa siqhubekela phambili sisiba sibi ngamandla koBulawayo ngemva kokutshengisela ngokungayi emsebenzini okwenziwe ngabantu ngeviki edluleyo. Udlakela oluqhamuke ekutshengiseleni kwangeviki edluleyo okwenziwa ngemva kokukhalala umsebenzi kwabodokotela okwesikhathi eside kwengeze udubo kuhlangothi lwezempila kahle langokusilela imithi yokwelapha izigulane. Udokotela wesibhedlela sempilo umnumzana Solwayo Ngwenya uyalandisa.
Kule nkinga yamaphilisi ezibhedlela engani atholakali kodwa uhulumende uyazama ukuthi asiphe amaphilisi asebenzise inhlanganiso okuthiwa yi-NATFARM Zimbabwe, i-National Pharmaceutical Company. abantu laba bayasipha imithi bathenge emazweni imithi le iyabe ifuna into enjengeforex la iforex le yakwazi ukuthi iyahlupha kulezi nsuku amaphilisi wonke nje angana aswelakala lapha lalaphayana ikakhulu amaphilisi anathwa ngabantu abagula umkhuhlane wamagcikwane kodwa inhlanganiso le iyazama kakhulu ukuthi ngamalanga ngamalanga iyapha iyabisa imithi mbijana mbijana
Inkosikazi Thembelihle Nyathi uthi yena ukhathazekile ngoba bayahambisa abantwana ezibhedlela kodwa baphiwa amaparacet kuphela eminye imithi kumele bazithengele
Dudu mina ngilapha impilo nginokukhathazeka kakhulu siyaletha abantwana lapha esibhedlela sesibhalele imithi bethole amaparacet kuphela eminye imithi leyi asitho emafarmasi sokufuneka ama-US dollars asilawo asawatholi sokungathi phela sesingathengi ngalawo ama-bonds ngoba siyabe sesithwele nzima ama-US dollars asiyatholi kunzima and futhi sekunzimeni sithwele nzima
Unkosazana Sifiso Lunga ongomunye wabasehlelweni lwamaphilisi aphiwa abaphila legcikwane lengculaza uthi ulokukhathazeka kakhulu ngoba ezwe engathi amaphilisi abo azasilela ethi uhulumende kasize ngoba ungumzali olabantwana okumele abakhulise ngakho impilo yakhe ibanjwe ngamaphilisi lawa
mina ngikhuluma ngisakhamisa senkulumane ngingomunye wabanatha amaphilisi ngizwa ngiswa lokudana kakhulu ngihonga leli esilizwileyo solokuthi amaphilisi aseshoda emaklinika kodwa njengobana la maphilisi kuyiyo impilo yethu ngilokudana kakhulu ukubana manje ngashoda sesizawathatha ngaphi sicela ukuthi uhulumende ngenele kakhulu 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 amaphilisi la ebekhona emakliniki siwathole njengobade siwathola ngoba eyiyo impilo yethu ngikhathazeke kakhulu shiwa sicela lapho uhulumende angenele kungasiyi ukugcine kufika esigabeni sokubana sigcina sesisifa silabantwana abaningi abakhangelele kithi esibagcinileyo njalo nxa singafa abantwana laba impilo zabo sezithungekile labo uhulumende sisize bakithi
uzulu wakobulawayo ukhathazekile ngokungatholakali kwemithi lamaphilisi ezibhedlela okunye okubakhathazayo abantu yikuthi lapho athengiswa khona sethengwa ngedola lemelika abangaliholiyo kodwa-ke isikhulumeli sempilo umnumzana Solwayo uthi uzulu angakhathazeki ngoba uhulumende uyazama ngazo zonke indlela ukuthi imithi itholakale ezibhedlela ngimele istudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwele Italy lele France phezu kodaba lokuqonga kwenani labantu bemazweni awezekazi le-Africa sebebalekela amazweni awe-Europe iningi labo abafikela kulelo lizwe Ubudlwangudlwangu obenzakala ekhaya benzakala ngesikhathi amehlo amazwe amakhulu afana lele Bhilithani leMelika elenkinga zawo. Kwele Melika onozindaba babheke ngelokhozi udaba lokuvalwa kwengatsha zikahulumende kulandela ukungavumelani kwamabandla kuluhlu lwendleko zikahulumende umongameli Donald Trump athi kumele kube le mali yokwakha umduli wokuvitsha umngcele lelizwe leMexico. Ukuthi kwele Bhilithani udaba lokuxexebuka kumanyano we-European Union phansi kohlelo lwe-Brexit yilo indaba esegudwini. Wokuchiya amazwe la afana leSouth Africa umongameli walelo lizwe umnumzana Cyril Ramaphosa athi umumo usunganeni okokuthi lezi jeziso zenotho ezafakela ilizwe sokumele zisuswe. Lokhu sokubangele ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetsheya zizidingele indlela yokukhankasa ngokwenzakala elizweni labo. Ngeviki edluleyo kube lokutshengisela ezigodlweni zabameli beZimbabwe emazweni achiyeneyo. Sikhuluma nje izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika ziqoqa ukutshengisela esigodlweni someli weZimbabwe eWashington DC. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dan Moyo omunye wabaqoqa lokho kutshengisela.
Yebo ngiyabonga mnumzana. Ye njengezizalwane zeZimbabwe lapha eMelika sidecide ukuthi sihlangane ngolesihlanu embassy yeZimbabwe Washington DC ukuthi sihande over ipetition yethu ama demands ethu njengezizalwane zeZimbabwe esilawo uhulumende ka Emmerson Mnangagwa.
Ukutshengisela lokhu kuqoqwa libandla kumbe izizalwane nje zeZimbabwe mahlayana.
Izizalwane zeZimbabwe nje mahlayana ezilapha America.
Ungasitshela ukuthi izikhalazo zenu zibalisana?
Well, ikakhulu ni situation ekhona njengamanje eZimbabwe okuhlukunyezwa ukutshaywa nokubotshwa kwabantu bona bebe exercise ilungelo labo njengokuvunyelwa yiconstitution yethu ukuthi ba protest izinto abangavumelani lazo ngohulumende esifana lokukhwezwa kwentengo yepetrol esakubonayo emalangana adlulileyo okuyikhona okwenza iZTU ibize iStayaway ukuthi abantu bangayi emsebenzini. And then sasesibona ke uhulumende ebuya ngodlame abantu bashaywa namanje sizokuthola lokhu besatshaywa lokhu bengenelwe ezindlini one by one sithi thina okunjalo kumele kustophe right now ngoba siyazi even ngeminyaka edlulileyo ngama-80s i-same style abasenzayo esakhozela igukrawundi lapho okwabulawa khona izinkulungwane zabantu.
Manje libona ungani ngokutshengisela uhulumende wele Melika uzabakwazi na ukuthi kuhamba njani eZimbabwe?
Well, okokuqala njengoba ngishilo ngaphambilini injongo yethu ukuthi sithumele ipetition sihende over ipetition ezoya kuMnangagwa. So siqala ngayo uhulumende weZimbabwe sikhuluma laye direct ngoba uMnangagwa azabuyelana eNew York wasitshela ukuthi yena ungupresident olalelayo abantu. So sinika ke i-opportunity ukuthi alalele izikhalazo zabantu njalo futhi a-acte on izikhalazo lezo zabantu ngoba asiboni izinto zilunga ekhaya ngendlela ezingakhona without i-proper intervention. And then on top of that siyaphenzela sitshengisela ukuthi i-international community layo lamanye amazwe angakwaziyo okwenzakala eZimbabwe babe le-chance yokuthi bazwe first hand from izizalwane zeZimbabwe uduba ababhekane lalo ekhaya.
Likhangelele ukuthi kuzabuya abantu abaningi na?
Ye, kusho ukuthi according to ukumobilize esesikwenzile kuyathembisa kakhulu ngoba ngizwe abanye ababuya from kwamanye amadolobha besithi baqasha even amabhasi ukuthi babuye ngawo. Lapha ngizwe ngabantu abasePhiladelphia besithi balungiselele ukudinga ibhasi abazobuya ngalo.
Lo mnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseVirginia. Umphathintambo wezemali kwele Zimbabwe umnumzana Mthuli Ncube osemhlanganweni wezenotho wamazwe omhlaba World Economic Forum owenzelwa eDavos kwele Switzerland ugcine ethwaliswa nzima ukuthi aphendule ngokwenzakala eZimbabwe okwamanje. Eminye yembuzo ebiqondiswe kuNcube yikuthi achasise ukuvalwa kobulembu be-internet okwenziwe nguhulumende wakhe. Yena ke uthi ngempela okwenzakale ngeviki edluleyo ukubangele umonakalo omkhulu kwezenotho. Asizweni ephendula omunye waleyo mibuzo.
Well, no, indeed, the economic impact is there, is a negative, that's the downside. But of course, at that moment, there needed to be a response.
Ngempela umonakalo obekhona ikakhulu kwezenotho nezehlakalo zeviki edluleyo. Kodwa okuqakathekileyo kathesi ulungisisa umumo ukuthi ubuyele kulokhu okade kuyikho khona phambilini kwezehlakalo lezi. Uvalo kobulembu kwakuyimizamo yokuxazulula ingxabangxoza ebisikhona. Njongo kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ubulembu buhle buvalwe kokuphela bekuyimizamo yokuvikela ilizwe kwesikhatshana, yikho kungathathanga isikhathi
lo mphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube eseDavos kwele Switzerland. Umanyano wezinkonzo zesiKristu eZimbabwe Christian Alliance uthi liyancomeka inyathelo elithethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuthi amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zixoxisane lohulumende ngengxabangxoza eselizweni, kodwa lokhu kufanele kwenziwe ngonanzelelo. Isiphathamandla salenhlanganiso umfundisi uSen Svanda uthi kuqakathekile ukuthi kuqalwe ukuxoxisane labantu makhaza.
Ngikhuluma kanje kulabanye abantu abalimeleyo, kulabanye ababejiweyo, ngabe inkulumo ingaqalisela phansi, ngoba singananzelela ukuthi udubo oluningi olwenze ukuthi bona laba abakhokheli bagcine becabanga ukuthi ungcono bakhulumisane yikuthi ngaphansi lapha abantu yibo abenze ukukhala, yibo ade bekhala, yikho okwenzakale khona umonakalo omningi. Ngakho kumele siqale sisebenze phansi kuqala, kukhulunywe ukuthi kade vele abantu besihlukuleni sesindebeleni bathini, abemashwingo bona bacabangani, abalapha enkabazwe bathini, nabo emashonalendi bathini, emanikhalendi bathini. Ukonke lokhana okukhulunywe ngabantu ezindaweni ezizehlukeneyo yikho kumele ukuthi kuyefakwa etafuleni nxa sokukhulunywa-ke phezulu ngayo, ngoba ingozi ekhona yikuthi laba abamapolitika bagcina bezikhulumela bona bodwa, kodwa izidingo zabantu abakhala ngokuthi imishova sakwanisi kuyibhadala asela mpuphu endlini, abantwana abasayenzi.
Kodwa ubona inkulumo lezi ziphumelela njengoba bona abantu bengathembani?
Hayi, ngenxa yokuthi sonke singabantu leZimbabwe ngikhona ngibona ngani sesifike esigabeni lapho esesidingana thina sodwa. Yebo, kulezinto eziningi ezikhulunywa ngahulumenti, kulezinto ezingungunywa ngabanye bepolitika, kulezinto ezingungunywa abantu, kodwa ngibona ngani zonke lezo zinto kudingakala umuntu ongakuthanisa abantu ethi asikhangeleleni zonke izikhalo zomuntu wonke, kutholakale umlamula nkonzo ozakuthanisa abantu bonke. Khona lokhu vele kungumsebenzi wamabandla, ukuthi bona bama-church kumele singabe ama-bishops ethu akusebenza indaba njalo nje. Siyakwazi ukuthi kukhona i-National Peace and Reconciliation Commission eyavele yabekelwa khonokho. Mina ngibona ngani lo msebenzi usemahlombe abo ukuthi ngabe bangasincedisa ukuthi kuhlanganiswe abantu kulethwe, ngoba wonke umuntu kumele athole lapha angakhala khona. Thina lapho singakhala khona kukibo abantu be-NPRC besebenza labanye abantu abangabancedisi.
Lo ngumfundisi uSen Svanda, isiphathamandla somanyano weZimbabwe Christian Alliance, sixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenzakala elizweni.
Okokuqala esingakubeka ukuthi yena uMnangagwa ngempela nguyena ophetheyo na ezwe laseZimbabwe, noma intethe ehlonywe khunini nje ukuthi ibe iveveza nje njengesidlonono. Ungaze ulokho ukuphandisisa ukuthole, then uzozwisisa ukuthi kungani yena ekhuluma ulimi oluthile, ulimi lokuthula nokubuyisana nokukhomisana umlotha nokubeka izikhali phansi, kodwa kuqhubeke udlame lubhebhetheka lusabalala ezweni lonke. Okulokho kukhomba ukuthi-ke bakhona abanye abantu oyibona abaqale le nto abanenjongo nenhloso ethile yokuthi ukufezeka into ethile abayifunayo. Yikho-ke ukuqhubeka kuhlukumezeka abantu besenza le nto kukhwezelela ekuthini kuyogcina kususe yena esihlalweni, yena Mnangagwa lo. Noma bangaze baphume bekuphika lokho bekulandula besitela indaba ethile yokuthula nokumanyana ngebandla lezano, okusobala ukuthi bakhona bafuna ukuwuhluthuna umbuso baziphathele bona manqamu bawususe ezandleni zikaMnangagwa. Konke lokhu kuyabonisa ukuthi umuntu okhukhuza izithende lindoda ebusayo esebenzelana nabanye abantu abafuna ukuthi bamgudluze bangene endaweni yakhe.
Manje lokhu ukubotshwa kwabantu, ukutshaywa lokunye, khona kungena ngaphi lapho?
Ukuboshwa nokutshaywa kwabantu, ukuhlukunyezwa nje komphakathi, kuyinto enhle kakhulu emntwini ofuna ukuthi akhweze izinga lokuzonda kwabantu ukuthi bazonde baganono.
Lo umnumzana George Mkhwananzi incwethi ecobongola ezombusazwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 PM kusvika na7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.